Mahlabezulu lamhlanje kuhlandla lethu lapho sikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ngokuthi baphila njani njalo bangaphi abantu ke abeZimbabwe siloba ke umnumzana Thembani Dube ukhala ngale ke e-UK. Baba Dube kunjani?
Hayi ngiyaphila baba Dube.
Yes, awukwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyathokoza ukuba sehleleni lolu.
Yebo, usunomnyaka emngalani uhlala khona ngapha eBhilitane?
Hayi siminingi, hayi sinjengecheve-cheve sokulesikhathi mbijani.
Awuboni ke so uyasebenza labantwana bonke bakhonapho?
Yes, yes.
Ye, akutsho ke ukuthi wena uwenzani khona ngapho?
Sisebenza kwezempilakahle.
Singathi kukhona okunye okwenzayo ngaphandle kwakhonokho?
Okunye engikwenzayo yikugqugquzela amalungelo abantu, lokho esikubiza ngokuthi ama-human rights. Ipe ngigqugquzela ngakho, ngiphatheka ngakho kakhulu.
Singathi uyenzani nxa ungajula khonapho baba?
Ukukhangela nje izinto ezijeneye zamalungelo abantu, sisebenza kule i-organization e-ACT 1893 towards the Human Rights Restoration Movement. Sikhangele amalungelo abantu bakithi beMatabele and sikhangela izinto nje ezijeneyo ezamalungelo, amabhizimusi, amalungelo empilakahle, amalungelo okufunda, amalungelo nje ajeneyo ukuze kuyefika kumalungelo-ke aphathelane lombhuqazi wesizwe lesi eyaziwa kakhulu ngokuthi i-ground genocide.
Yes, singathi-ke nxa singabamba khonokho-ke ngamafitshane ukuthi selikujove kanganani, sizokuthiwa-ke lo baba uMzila Ndlovu bekhona khona ngapho lijove kanjani?
Hayi, sikujove kuhle kakhulu ngoba njengehlanganiso sivela kude kakhulu sivela ekutheni saqala sikumthokazi review.com senza nje sikhangelela ukuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ngezinto ezibahluphayo kule Matabele and siqela-ke ekutheni siphathise ezintweni eziningi ezijiyeneyo eMatabele and ezifana lokuqaqela igadade ukuthumela amabhasi ukuthi aye kwele emhlahlandlela nxa kulabo umzilikazi day isikhumbuzo senkosi yakuqala. Izinto ezinjalo nje ezijiyeneyo ukusebenzelana lale iqembu leli le-South Africa elikhuluma ngombhuqazwe we-ground ele-theatre oloyiko. Ngokunjalo-ke silama-programs uyinhlelo eziningi ezijiyeneyo ukuthi sithanda ukuthi kube le nhlelo eziyabe lokhu eziqhubeka siya phambili. Olunye lwalo luhlelo-ke yilo lolu olokuthi bekulo mhlangano umbhuqazo, umayelana nombhuqazo. Sake sawuzama umhlangano lowo ngabo-May kodwa sehluleka, sasizama ukuthi sibise udabengwa kulo mzila bobabili. Sehluleka-ke kwaba lezinto ezingazange zihambe kuhle. Kodwa-ke khathesi sizamile futhi ngokunjalo ukuthi sibabise lapha beze kodwa-ke sesiphumelela ukuthi silethe umzila.
Ye, ulokhu khonapho-ke ulokhu khonapho-ke Dube singathi-ke siyabona isikhathi sesingani sesihambile sibili. Nxa ungavala khonapho-ke ungatsho ukuthi ukulwela ilungelo labantu kunzima kanganani, sicela ujaya ngamafitshane sibili.
Into enzima kakhulu, ikakhulu nxa abantu kunzima ukuthi baphatheke. So umsebenzi uba mkhulu kakhulu. Kodwa-ke hayi, abantu bakithi sebeqalisa ukuphatheka kuyinto enhle. Umsebenzi lo odlulileyo kusitshengisela ukuthi abantu bakithi bayaphatheka kakhulu. So sithabile njenge-organization ukuthi hayi umsebenzi owenziwe, sesikhangeleleke eminye imisebenzi ezobuya sisiya phambili.
Hayi ke ngisizwa kwethu baba Dube, siyabonga kakhulu. Ngithathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba uThembani Dube okhona ngale ke eBhilitane. Ungathulela kusasa baba Dube.
Hayi ngiyabonga baba Gibbs.